Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-9 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amakhosikazi awezisebenzi zomgodi weVumbachikwe mine eGwanda alwisana lamapholisa achise izindlu. Amapholisa egcine esebenzisa imibhobho ahaze le tear gas kusehlakalo. Abanye abathi sifana xathu leseMarikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Izihlobo zabemba igolide abatholakale befile eKrugersdorp kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya.
Usizo esilidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azitholakali.
Isakhamuzi sedaluka eLupane sithola isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali.
Luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe kodwa ugqame emazweni angu-2080.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi weVumbachikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu. Amapholisa agcina esebenzisa imibhobho ahaza lentuthu ehitshayo eye-tear gas kusehlakalo. Abanye abathi sifana xathu leseMarikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Omama laba bebebhikitsha ngokuholiswa kwabomkabo okunyanga ezintathu ezedluleyo bengatholi iholo labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVumbachikwe eGwanda.
Kuthe ukuthi ayihola lesihlanu ntambama, omkhulu wamapholisa esiqhinini seGwanda uMnumzana Mandla Nkosi Moyo ukhulumela bomama laba wabacela ukuthi bachitheke ngoba umbuthano wabo ungekho emthethweni kodwa bala bemba phansi. Ngemva kwalokhu amapholisa asebenzisa ama-tegas ukuchitha labo mama labo mkabo abakade betshone bevimbe okananti okudala ukuthi ahlabaleke angene phakathi emgodini weVumba. Ulapho ke uqhamuke khona uDlame abakade betshengisela sebejikijela amapholisa ngamatshe. Amanye amapholisa asuke eVumba sesiyalanda imbhobho eGwanda lapho bathe bephenduka bathola abatshengiselayo laba sebetshise izakhiwo zalo mgodi ezigoqela indlu kaKananji, izimota lemitshina esetshenziswa emgodini. Umsakazo weStudio 7 ubone umama bebubula belele phansi kuthi laba okade belabantwana babonakale bebakhelisa ngamanzi ezulu ukuze bengahlithwa yi-tear gas. Inengu bibalilimele kukanti abanye balele egangeni. Amakhosikazi la abefikaphosa amakhulu amabili avuke emadabuka kuse lubhekise emgodini wegolide weVumbachikwe uyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Ngesikhathi umsakazi weStudio 7 usiyafika eVumba izolo emini, omama laba bebevimbe umqondisi walomgodi uMnumzana Nani Kananji ngokuthula besithi bafuna batshele ukuthi iholo labomkabo libuye nini ngoba belamba. Abanye esiqoke labo bebebhabhule abantwana emhlane kuthi abanye ngabakade bekhulelwe abangathandanga ukuthi baqanjwe ngamabizo.
Sizongo 3 nizitwele kona hapa ni bulangi nizitwele ni people ya people ya ni vinwani mta na wana mkostole ngani awa hivi niswari hizi mtu na skoli kwenji wala ni bucho wa weserezi telepe brandi zi
ama azula ati zele longu munu wabagate wechengisela
nisikala zesi ngaso na mshanjela niguti omge tuvale 3 months wenga kono osuku sikugulu zega kulu wekumelewe piwa ipek pay abongo april ya pelele moenu sasite ngleba za lungizi wapozi sama sego namba 3 months landelana agula kukola abata wetu wako chwe kulu minanjenga mumta na mse poti upe ndugisu wenga pia pala henga sakwa ziuti za wenza njani
izi 7 batikwe kubiwa zikiwa ukudla ungacholo utonginanga kane na maheu msuku zonke
inga pata la aizkwere kengi zenza wifante nga maheu yi inga kumuzu wami nga maheu yi huine esi kwe wapa baba kusebenze layo nga unga kani kwa kukutu so kusekula nga kukudu unikini iso kukwona nga lukutu kwenye kalani patoko kate sisitelu kwa wazi kutima liye chuna le 3 months nga ikoliyo inga api huine obwenzi nga pumi wapa watu wa masela se hambi akochiwa ababe chonji malila soka chesi chonja mwani
omuni wabagate wetengisela uti sebebeke zele wedela
1 month situle 2 months katesi nye 3 loko situle abantu wabeku wapilanja na matu daidhani vena kona agula guja siti windows na chachiyo la katesi kukunga ama pondi kwa mkona umbe situwa malini 2000 situwa 2000 pondi ngene foni labantu wanabai 4 omele vati
okumele ngabe bathola iholo lepension labo bakhala ezimathonsi
sime ngoFebruary asikakhuyi imali zethu kule mali zethu esasithathwa yimayini bengahambisi upension fund so balazo khonapho lili bhondi abasinyiki bali-eda ngoFebruary nama khonapho so angikwazi ukuthi senze njani athesi lokho sisezindlini asikaphuya imali zethu zonezo le moto yokuthi kuthiwa sithwalele impahla ukhanyazi khanyazi yikho asikwazi ukuthi senze njani
omunye wamakhosikazi la uthi umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa sokumele angenele kudaba lwevumba
silapha singomama sizomela ilungelo lethu ukuthi silwele obaba ukuthi imali ziphume kodwani umlungu uyathatha imali espenda kukhasini cela lo baba owayesizwe asimele lathi sikhale
asenelisanga lokuxoxa nomqondisi walumgodi umnumzana Kananti ngoba ucingo lwakhe belungangeni ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisebubachikwe Mayine Gwanda ngu-Albert Ncube.
Sobo zawe Zimbabwe ya bemba igolide abatholakale befile eKruger Stop kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya. Izidumbu zabantu abangamachumi amabili lanye zatholakala kwenye indawo edolobheni leKruger Stop duzane ledolobho leJohannesburg ngeviki edluleyo ngolwesine. Okwabulala abantu laba akwazakali ngoba izidumbu zingelamangqeba. Ugeina kumete saidi we Studio 7 uxoxe lonkosazana Simangele Khumalo olezihlobo ezintathu ezatholakala zifile endaweni le.
Abatholakeleyo ngulimkani Ndlovu ona 35 and then kube nguNhlanhla Ncube iminyaka yakhe angilaqinise le minyaka yakhe sizoba ngutanisa Thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo ukuthi kule minyaka emingaki
ungatshela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela yakhe besibisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngaideyi abaselakale ngayo bekulezulu so basebengelelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebebangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Kruger Stop izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho izizalwane zeZimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owaneneza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala leso gameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi anje yena wabe sebuyele emuva engakaze ayifika phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esilidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali
likhangelela imali efika kunani elingakanani
thanda inani engalitho makade kuthatha abaquotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1
18,000 lapha sitha amaranda
yes amaranda
bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe
yebo balobuhlobo oyihlobo sani kakhulu lo oyi-1 ulungani ndlovu oyihlobo sami
kodwa ububazi bonke bobathathu
yebo bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomathelwane sakhelene ekhaya
ekhaya kungaphi
ekhaya kuselubani egabeni okuthiwa yikazana ekhatshana
bala bonkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile
onkosikazi babo balapho okadanisa phiri ukhona usesowethu okanhlanhla angilaqinisa ukuthi ungaphi then okalimikani usekhaya
wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele zomali ungatshela ukubani utholakala kunamba zini
I think sebekungcono ukuthi kuye kumafamily zangkhona lezo namba zabo I'm sure yikho kungaba ngcono inamba engiyitholayo ngeyalow okibokadanisa phiri unkosikazi wakhe it is 0655352251 esami 084959339
lo ke ngunkosazana Simangele Khumalo omunye wabalahlekelwe izihlobo zabemba igolide kwele South Africa ubexoxa le studio 7 ecingweni ese Johannesburg Isakhamuzi sedaluka eLupane sithole isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali. UMoven Qhelisa Ngwenya usanda phutsha izifundo zakhe ezigoqela lokufundisa izakhamizi ukuthi zingadinga njani uncedo lwemali yokusungula amabhizimusi amancane. Kesizwe ingxoxo esiqhube loNgwenya.
Ngokunjalo ngincediswa inhlanganiso ezijene ezimbini luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe kodwa lugxame emazweni angu-28 e-Southern Africa ngumbengathi Africa jikelele okubalisa Rwanda, Uganda sobambe iZimbabwe khona lapha kuthiwa yi-Saving and Internal Lending Communities imodeli yakhona ngaphansi kwehlelo lwe-CRSC bamsana lekaki kumbe ikaki bamsana le-CRS ngumuntu ke oseqeqeshile ukuba i-private service provider ukuthi uba noba ngubani ngoba yiphi indawo ngiyasebenza ngibentrena ngi-under 15 kilometers radius yoyabembelela khona kodwa kathesi sengihamba yonke indawo nje ngisenzisa ngibumba amaqembu ngawayenza ngiwaphostele kusakho yazi i-ministry liyana esithi nge-gender and women gender kathi sihlanganisa le small and media enterprise akusenzima kimi ukwenzisa abantu kumbe kubomba la maqembu nxa befisa iqembu livunyelwe 15 to 30 according to ama principles akhona esiriki ukubana kube liqembu eliphelileyo kufuze kube 15 to 30 abantu betshaya benza ama minimum maximum okuthi bavumelana ukhalambhethe kusiya ngokuthola kwabo ngeobaba labo mama kanjalo nje bayenza i-shout yethu i-shout yabo bayenza ngokuvumelana inyanga ngesikhathi esisebenza i-shout multiplier and then kunjalo ke mina ngiyabatrainer amalunga avumeleleyo yenza i-self-screening bebumbe iqembu labo kusho ukuthi bakhethe ama-committees abo ayehlukene lalawo esiwajayileyo ama-models amaningi wona aba lama-7 committees members chairperson mabhalani treasure sibelo money counter ama-particular abathathu and then bangu 7 bonke.
Kuyini okudingakalayo ukuthi babumbe inhlanganiso zabo?
Awukukhathikile kuba bepali constitution yabo ezabagayida phela. Webe lesikhwama njalo sincane sithi somkhavangozi kumbe social fund basibumba ngemali encane ePA ngaphansi kathathu kula le esithi minimum yabo abayichayayo. Basibumba bencisana ngikhangela ingozi ezinjengokutshelwa, ukufa, ukugula ebhadala amabhizi abo. Ngayona lesi sikhwama bengayenza ngaso ukuthi yeneke ebhadala lesikolo. Besithanda kakhulu ukuthi babheke kakhulu abantwana labo bephakame ngazo isikhwama sonezi besenzani ama-projects abo. Kune lapha kudalwa kwa-Hot 19. Ngiyafisa ukuqhubekela phambili wamanje ngitshone ngiyi-Hot 23 khona iqembu selikhona khona ngale elilenza kakuhle lalo. Lizwe udumo lonolu lukaMorven Ngwenya. Ngoke lingesabi bazali ukungixhasa as a private service provider ngitraine elalibe selibona phela ukuthi na ubasili liyachova ufuna ukusevisa amataya ngibone ukuthi lenza njani isepa ngiwatshe phela ngibe muhle ngiphume phambi kwendi ufundisa as a voluntary ngikwenzile lokho kungeke kungehluli ukubana izigaba zethu zithuthuke kwezemnotho kuqogelela. Siyabonga libe losuku olusikile.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Morven Qhelisa Ngwenya, isakhamuzi selubhane. Ubexoxa le Studio 7 ngocingo esiqintini sedaluka khona le elubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lelo daba lokuthi kulontombazana weGwanda oleminyaka elithumi lanhlanu 15 obulewe ngowesilisa obethiwa ngumkakhe. Iphephandaba le-Herald lelo daba lokuthi amapholisa kwele South Africa asethiwe imvumo yokuthatha igolide elibiza amarand afika phose izigidi ezilithumi 9 million rand elathathelwa isizalwane seZimbabwe uTashinga Nyashama Sinire owayezama ukungena le golide leli kwele South Africa nyakenye. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Ohluphekileyo ozizwa esekuhlupheke phakathi kwezinhlungu nezinhlupheko ezidinga ukuba alubana ama-human rights or alubana abantu ebengaba nozelo bengithathe nami njengomuntu. I do humble my what my benefits nami yizo ezingangincedisa mina kulomnye umsebenzi engawusebenzayo. When it comes to my pension mina ngisebenze ku-revolution ngazoba ku-national army ngazoba ku-strike so nje as from 1973 until manje ngazo resign ngola lapho 1982 but there is no benefit. So everything ukuba alibana ama human rights ebengakhanyelisisa so that I have to raise all my grievances to them more than this. Ngifelwe izihlobo, ngifelwe ngifazi nabantwana engakwaziyo nalapho abalahlelwa khona. Ye obaba bami kangikwazi nalapho abalahlelwa khona. Nezihlobo ezinye sezingangithandisisi just because sekungathi ngabulalisa nezihlobo ngani istrugile. Lokhu esasikulwela akuzange kube nama-benefits kiwo but kubenefita abarong, benefita ababengafanele i-benefit abanabomaluma babebasondeza lapho kudliwa khona.
Salibonani, salibonani, salibonani ma-57, salibonani ma-57. Mina igama lami ngomuzi khona Nkomo umakolelipani ngidabuka ngaphansi kwenduna uMabhikwa. Isikhalazo sami mina enginaso akuyelaso kakhulisa ubuhlungu emoyeni wami. Lami njengomuntu owabuye waphila emhlabeni elethwe ngujesu ngokuphila okuhlangane kwasemhlabeni inhliziyo yami okubuhlungu ngayo ngalokhu baba ngalokhu badala kumbe ukuthi badala bonke abaqhathelane lo mhlaba abazwalela ngosengikhulumayo. Ngiyacelisa sibile ebantwini abangamadoda kakhulu madoda alikele izihloniphe
imizimba yenu hloniphani imizimba yenu ngaphansi kwabantwana ebazalayo ungabe ukuwoneleni umntwana emncane kangaka osungazi ulalelayo uzimnika umntwana emncane hloniphani imizimba yenu bobaba imizimba yenu bobaba aliketi isikhathi ethi imizimba yenu ikhulu okungakanani uba nelihlasela abantwana abama 10 years 15 years kulani ukuthi lidinge abafazi asebelabantwana abafazi abaphandle laba bagcwele badala bagcwele abafazi bagcwele abafazi abangayendanga kakhulu othi uyazithathela nje uzifakele ekhaya njengakakulazi nsuku kakulotolo uyazithathela nje izicikulo kuhlasela abantwana abancane ngiyayangeka kakhulu ngesifitho senziwa ngamadoda belala labantwana abancane kakhulu akhiphani izinhloni alikele zikhanyele kuhle ezibukweni ukuthi selikhulu okungakanani ngale nhloso eliyenzayo ebantwaneni kubi lokho likwenzayo sube kubi badala kubi
ngiyalibingelela lonke nje lesifakele inyozi isindebele isishona ngisithinto simayibelani hlobozana akhuluma ngosana ngolebutsana into nje enzisa ubuhlungu indaba kajob usikhala ukuthi ngiqinise ngeqiniso umbuso wezana angazi ukuthi shwa ukuthi abantu abanjani abayenza into enjengale kokuzwisa ubuhlungu kodwa hayi unkulunkulu ukhona ubhekile uyabona kukho konke abantu bezana abakwenzayo bona kuyabachaza kodwa into abayenza yindi into yonke empilweni ile siqalo lesicino ngendlela abayenzayo udlame abakwenza ebantwini bevalela abantu ejele bengelamacala amanye amazwe siwabhekile maningi ama-opposition party bayakhampena kuthole kukuhle bekhuluma intando yabo ngopresident obusayo sozuze kubona kulo dlame kanti bona bangabantu bani abanjani abafuna ukuhlala befuna ukuthi bona bebe ngababulali but hayi unkulunkulu yena ukhona ubabhekile akulanto engelasiphetho
solubonani ngalingelela ngegama lomsindisi wethu ujesu kristu owalingemthini elingela umhlaba wonke lonke ebalaleli nabasakazi awakuqala siya kuma-elekshini kudingakala umthandazo nakho konke okufaneleyo but udlami abantu bazolwa nabantu bazohlengisela ngikiphansi ngakho kungaliwa kungaphindiselwa futhi akucabangeni ukuthi kukhutshwa umgazi ama-opposition party asapota umnankagwa onke ezimbabwe yena lo wasebemdilema futhi owayengase umnankagwa ozeleyo omutsha wayengumnankagwa oyazakalayo ukuthi onjani so ukumdilema bona bamsapota akuzwisiseki kahle ukulwa asoze kuncede bantu bezimbabwe ukuthi lilwe liphindiselane into enganceda abantu bezimbabwe yenza umzekeliso ngamadoda amabili engawabonayo nxa siyadlula kulo mhlaba eyakuqala unelson mandela i-2 ngujoshua nkomo okwenziwa ngumandela engakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa ngujoshua nkomo engakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa ngunkomo wagcina ejoyinile kumbizane wayesekhulile esemdala amandla aseshoda kwasela omunye othatha laphana kubekele phambili ngamandla labomama thank you zimbabwe elibahle
ngiyabingelela studio 7 bantu bakithi bantu xoxela iindaba zethu kahle eziphume njengoqobo lwazo ye mina lapha ngiyamangala sula abantu bakithi ezindebeleni abasula u-MRP abathi khuthuzaze i-MRP bathi yesivuselo ezindala kanti vele bona bazaze babuzelwe ngubani lokhu ebancindezelwayo sukusela kudala elizweni from 1980 up to now babethwa kuthiwa ngama-distance zitshaywa kungabonakali kubethwa kubulawe abathi basiberetshwa bedanyule izisu ngochuku lonke lwaluzeziwa ngamashona kanti manje nxanxa selithola umuntu osezama ukuthi alimele alincedise azame ukuthi bonke labana baphephe -tritas lawa azame ukuthi afake emthethweni thina khona besola linabantu besindebeni lonke ogawule bonke izigeni zabojuma labo bonke abasapotizamspirit ukuthi atithishwa lithini ezinhliziyweni zenu ngabantu ababebulawa ngalanye indlela iyakuthakazelela lithi izani inhle aliboni futhi balincindezela abantu abethu isizwe sisebandebeleni sengincindezela spirit asisebenzi asinjani siyabaleka sidlozi zingwenya lipopo esesakakuzama ukudimpile kodwa nayo ke sithi irayithi ngaphi
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Ukuze Melika impumela yokhetho lwama midterms ebilokwisethulwa izolo ebusuku ikhomba ukuba ibandla eliphikisayo lama Republicans lilakho ukuthola izihlalo eziningi kulelama Democrats. Impumela le ebikhona izolo itshengisa ama Republicans ekhokhela kudalele the House kuthi ele Senate abenguchiki lobhanqa lelama Democrats. Uzulu waseMelika ayisuye yedwa omelele impumela yokhetho lwayizolo ngamehlo abomvu. Amazwe omhlaba jikelele lawo ayimelele ngoba efuna ukubona ukuthi kuza kuba lenguquko yini kundlela uhulumende weMelika adlelana ngayo lamazwe omhlaba. Umzekeliso osobala ludaba lwempi yaseUkraine. Abebandla eliphikisayo lama-Republicans bathi benganqoba kulolu khetho balakho ukwehlisa imali ephiwa ele Ukraine nguhulumende weMelika. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ucubungula izombusazwe umnumzana Difa Dube ukuthi kuyini okunye okungaguquka alubana ama-Republicans ethe anqoba.
Ngokubona kwami babonkomo ukuqakatheka kokhetho lolu olusezweni laseMelika kungenxa yokuthi siyazi ukuthi ilizwe laseMelika lilombandela ongakanabi nxa sikhangele kuzo zonke izinto ezenzakalayo umhlaba wonke jikelele, lokho singakubiza ngokuthi ngama-superpowers. Yingakho ukuthi into eyenzakala elizweni laseMelika ilomthelela kakhulu even noma kweze-economy noma ekubunjweni kwemithetho noma ekwenzakaleni kwezinto eziningi umhlaba wonke jikelele. Izinto ezenzakala eAmerica noma ngithi ingqophamlando eseAmerica yenza ukuthi kube nama global change umhlaba wonke jikelele. Yiko kwenza ukuthi yonke into eyenzakala eAmerica ithole ukuthi umhlaba wonke jikelele uthe nhlo amehlo ukuthi ubone ukuthi umphumela welizwe laseAmerica kuma-elections ukuthi uzaphuma njani.
Ama-Republicans alubana ethe anqoba ku-House of Representatives kanye la Senate siyazi ukuthi yebo azalawula lezo zindlu kodwa uMongameli Biden owebandla lamademocrats uzaqhubeka laye engumongameli. Ubona amaRepublicans esenelisa ukuguqula yini indlela iMelika edlelana ngayo lamanyamazwe uBiden elokhu ephethe?
Ukukhona nxa kungenzakala ukuthi bashitule lezo zindlu kumnumzala uBiden kuzabe yinto enzima kakhulu, okuyisifiso sabo kakhulu ukuthi kwenzakala ngaleyo ndlela ngoba bayazi ukuthi nxa kungaba njalo kuzabe le frustration eningi kakhulu ezakwenza ukuthi uJoe Biden eminye imithetho engasayinelisi ukuyipasisa. Njalo kuyase kufana lokuthi uyisitombe nje sikamongameli osekhona kodwa umongameli ongasenawo amandla aqatha ukuthi mhlawumbe usengathatha resolutions ukuthi lokhu kufanele ukuthi kwenze njani. So okuyinto engibona ukuthi nxa kwenzakala ngaleyo ndlela kuzachiya umnumzane uBiden engasela esengumuntu nje kuphela kungasela nto ecacayo ngaye. Kodwa ke ngibona ngathi kule possibility ngoba kathesi into engenza ukuthi kube le possibility ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela kungenxa yokuthi nxa sikhangela izimo ezenzakalayo globally ikakhulukazi nxa sikhangela impi ye-Ukraine le Russia sikhangela le nkulumo ezokukhulunywa nguDonald Trump ekhuluma ukuthi yena ngabe libandla lakhe elisembusweni ngabe lokhu akukho. Abanye singakukhangela kancane kodwa ke asingakhohlwa ukuthi inkulumo zesithuta noma inkulumo zomunye umuntu eyabe limthatha njengeklawuna zomthelela omkhulu kakhulu ezingenza ukuthi abantu besale bemangele sekwenzakale into le ebekade beyithathela phansi ukuthi ayisezenzakale.
Yena uTrump sizwa kuthiwa ulakho ukumemezela ukuthi uzancintisa ngo-2024 ukhetho lolu lungadlula nje, ubona kusenzakala lokho?
yena uTrump ngendlela esimbona elokho sehla senyuka njalo lezama interviews akhe lokuqhubekela phambili esenza apa political ama political comments utshengisela sobala ukuthi yena uyafuna ukuthi aphenduke.
Lo ke ngumnumzana Difa Dube ocubungula ezombusazwe obuqoqa icingweni lo ntungamile inkomo Studio 7 esebilitane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi weVumbajikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu, wona amapholisa asebenzisa izibhamu ukuthi abacithe. Izihlobo zabemba amaigolide kwele South Africa eKrugersdorp okwatholakala khona izidumbu bathi bona bacela uncedo lwemali lokuhambisa lezi zidumbu ekhaya. Silugcina ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, nisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.